Kuizika disenda ba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza bese Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 11 kuNcwabakazi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla leMDC lithi lizafaka umabona kude abazahlola abazabangela udlakela ngolwesihlanu, lapho ibandla leli litshengisela lesiphatha amandla zalo sihlolisise lokho okwenzela ukulondoloza ukuthula.
Lapho abantu bezana abangena khona kuma demonstration, abantu bezipholisa lamapholisa la asebenza nsika angena ephazamisa, so konke lokho sihlolwa yini ihlangothi le-security lwephathi babona ukuthi bengawuvikela njani.
Uhulumente uthi ilizwe likhangelele ukunanza amaqhawe kusasa nge-Heroes Day kanye nangolwesibili ngele-Defence Forces Day, njalo ukhangelele ukuthi iningi liphatheke kulo mcimbi.
Nxa bebhizike matsha laphana bacabanga ukuthi hayi uZulu uthabile okumangalisayo. UZulu kathabanga ngoba uyazi ubana amandla esemasotsheni ngamandla asuka aphambanise inkululeko kaZulu.
Ivandla leZANU-PF eMashonaland West lithi selimise umsebenzi ePhalamende lakuCentral Committee owayengumphathintambo kahulumende obona ngezokwethekelelana uNkosikazi Priska Mfumira. Zonke lezi ndaba lezokholo, ezamasiko, ezemidlalo, leziphathelane labatsha lizaziswa kuwona lo umsakazo. Ivandla leZANU-PF eMashonaland West lithi selimise umsebenzi ePhalamende owayengumphathintambo kahulumende obona ngezokwethekelelana uNkosikazi Priska Mfumira. Ivandla leli lithi njalo kaseyi kuba lilunga ledale leCentral Committee laleli vandla, okutsho ukuthi uselilunga nje lebandla leZANU-PF njengabanye. UNkosikazi Mfumira witheswa icala lokuchaphaza imali kahulumende efika izigidi ezingamachumi ayisishiyagalolunye lanhlanu amadola, njalo ulokhu evalelwe entolongweni kusathethwa leli cala. Umongameli Emerson Mnangagwa uxotshe uNkosikazi Mfumira esikhundleni sokuba ngumphathintambo kuviki edlulileyo esithi ukuziphatha kwakhe akusifanelanga lesi sikhundla. Isiphathamandla
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lifisa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Ibandla leMDC lithi lizafaka umabona kude abazahlola abazabangela udlakela ngolwesihlanu, lapho litshengisela kukanti iziphathamandla zalo zizakuma ngobuningi bazo emgwaqweni zihlola ukuthi abantu bafola ngokuthula. Embikweni eliwethule namuhla, ibandla leli lithi lisola iziphathamandla zebandla leZANU-PF ezibalisa umnumzana Kane Matema Pupuraito Karepi, Eneji Mutoti lo mnumzana Victor Matema Tanda ngokuzama ukuphazamisa amalungiselelo alo ngamazwi achiyeneyo. Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Daniel Molokela uthi baningi abathembise ukuxhasa ibandla lakhe kulokho okutshengisela ababalisa izisebenzi, abamabhizimusi, abezinkonzo zokholo, abesifazana, inhlanganiso ezizimeleyo labanye. Amapholisa athi asahlolisisa isicelo seMDC esokutshengisela andubana ebaphe imvumo. Inhlanganiso yeNational Peace and Reconciliation Commission sixwayise ukuthi kutshengiselwe ngokuthula kungalinyazwa abantwana besifazana kanye labagogekileyo njengenhlala yenza. Kusenjalo isikhulumeli seMDC kobulawayo umnumzana Sweden Chirowater uchasisela uChris Gande weStudio 7 ngamalungiselelo okutshengisela kuleli dolobho.
Mboni izincwadi esezilungisiwe sezihambe eHarare nakwamanye amaprovinsi ukuthi kuhlolisiswe ukuthi kuyahambelana yini bezincwadi esezilotshwe kwezinye izindawo. So mbonani lapha koBulawayo nxa kuhambe kuhle siyabe sitshengisela lapha koBulawayo.
Bakhona abazasuka koBulawayo besiyaphathisa yini abangamalunga ebandla?
Amalungiselelo ebenganjalo abengokuthi njengoba vele ukuhamba vele sokudula abakobulayo betshengisele benjani bekobulawayo abasarare abatshengise benjani besiharare ababe lesifiso bezigadeleke izimali njabo zabo beharare nxa befuna kodwa ibulawayo la iyabila lani lomtshengisela okuzimeleyo ongahlanganaa ndani beharare
uhlelo lwakhona seluluqoqile na ukubana abantu bayabuthana ngaphi kwenziweni njalo lezikhalazo zenu zihanjiswe ngani
okwakathesi besaqoqa amaroute angithi then kulezinto njenge-security ezimele zihlolisiswe angithi njengoba yakwazi ukuthi njengentathelo yezindaba Chris suke wahlangana bendatshana lapho abantu bezana abangena khona kuma-demonstration abantu bezipolisa lamapholisa la asebenza nsita angena ephazamisa so konke lokhu hlolwa yini ihlangothi lwe-security lwephathi ukuthi babone ukuthi bengawuvikela njani phela vele abantu laba ababusa likhuni bajayele umkhuba omubi wokuthi bayabe befuna ukuthi bengenele besiphazamise ilokhu zinhlelo zabanye so khonokho kuyahlelwa mbonani umpatindambo weze-security yafika namhla kobulawayo ukuthi bekhulume labanye bakhe ukuthi khonokho baza kuqhuba njani.
Lo mnumzana Sweden Chirowota isikhulumeli sebandla le-MDC kobulawayo ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7. Kusenjalo isiphathamandla senhlanganiso ye-Center for Public Policy umnumzana Mfundo Mlilo uthi iningi labantu elizweni lithwele amagabha avuzayo ngezomnotho welizwe okungabangela ukuthi bexhasane ukuthi kutshengisela kwebandla le-MDC.
Imbali zingabitisha ihola $300. So i-interbank rate kumele ukuthi ngabe yona imali ayiholayo yi-$4,000 kumali yezimbabwe kumele ukuthi imali ayihole kodwa i-$400 kayikwani nokuzathola ukuthi isilelo siyi-$9 ukuthi umuntu agcwalise nje imoto encane ukuthi ahambelayo kuyabe dinga imali engafika $200 kumbe $400 umkolo wonke use uphele izinto ezitele ziyakhwela ziyaphambili zigibela le ntingo ye-US dollar rate sekunzima ukuthi ngingathi ukuthi abantu yaphila njani kodwa ngikwazi ukuthi ungangena ezitele uzathola ukuthi abantu abaningi bayabhodabhoda bayehlule ukuthenga ungangena ezindlini abantu bayakhala isikolo nje kade zizavula kwinyanga ezayo kulento eziningi ezinzima kakhulu ezimbabwe kezinto abantu impilo yawo ibenzima kakhulu.
Ibandla le-MDC lixoxa okutshengisela lisola okwenzakalayo kwezomnotho welizwe ubona ngani izakhamizi zingakuxhasa lokho kutshengisela ngobuningi baso?
Ukutshengisela lokhu kuqakathekile ngoba uhulumende usewesilekile ukuthi ale ngisise impilakahle yabantu isebenzi zikahulumende ama-CCTV yabantu abadiweka kakhulu okumele ukuthi babe phambili okutshengisela uhulumende ukuthi impilo isinzima abantu nje jikelele kakhulu ukuthi esingathi i-unemployment rate kule-95% abantu abangasebenziyo abasebenzi angena esikaladeni uzathola ukuthi kulamavenda nje abantu abathengisayo nje abantu ngakakhulu abanye abalama-degree abahambayo ezikole ilizwe limile alisebenzi ingasikasebenzi amagesi awakho uhulumende udinga $400 million ukuthi amagesi asebenze kuhle sizathiwa sebhadalileyini imali e-South Africa kodwa ngakhalethi amagesi sakabi khona funa sithingela amagesi ahamba ngo-5-6 aphengentambama ngama-10 impilo nje inzima so ukutshengisela lokhu mbona ngantu abantu abaningi bayakuthakazelela nxa bengahambanga bayatshengisela kakuthi ukuthi abantu kabafuni ukutshengisela abantu bayesaba ngoba elizweni lezimbabwe ukuhlukumeza okukhulu kakhulu.
Inhlanganiso yakho le incedisa njani abantu?
Inhlanganiso entsha edinga ukuthi ikhulumisane lohulumende labantu okuzathola ukuthi esikhathini esipholileyo abantu bekhulumisana lohulumende khathesi ngaphi indawo ngesikhathi ama-platform okuthi abantu bakhulumisana lohulumende sezilutshwane sasidinga ukuthi ifake uhulumende akwanise ukukhulumisana labantu ngoba esikhathini esiteni sizathola ukuthi uhulumende asale endaweni ezidulayo basale endaweni ezikhathana lapha abantu abaphila khona ngabakwazi ukuthi amagesi ayahamba ngoba izesi akayibatisini ngabakwazi amanzi ayahlupha ngoba umasipala kaphakathi. So indiwo ezilinge esithangana nazo ngabazazi bayaziza nje zibhala emaphepheni. So thina sinike ukuthi sikhulume ngathi ngama-platform.
Lo ngumnumzana Mfundo Mlilo, isiphathamandla senhlanganiso ye-Center for Public Policy, sixoxela eseHarare.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past six kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku-13860 kilohertz.
Uhulumende uthi ilizwe likhangelele ukunansa amaqhawe kusasa ngeHeroes Day kanye langolwesibili ngeDefense Forces Day, njalo kukhangelelwe ukuthi iningi liphatheke kulomcimbi. Wodwa owala impi yenkululeko ekuviyo leZipra, umnumzana Paul Themba Nyathi, uthi amalunga ebutho awasela sithunzi esifaneleyo.
Uhlupho olukhona sithandekile ukuthi ibutho leli akumelanga libe lani nezombangazwe, akufanelanga lingene kupolitiki, akufanelanga kucatshangelwe even lakancane ukubana lilani lokwenza ngezombangazwe, ikakhulu izinto zamabandla. I-Defense Force umsebenzi wayo, lo mlando wayo, yikwenza ilizwe leZimbabwe livikeleke, yikwenza ikakhulu uzulu weZimbabwe azizwe evikelekile. Hathi ukuthi abantu bangabona amasosha baqalise ukwesaba, baqalise ukuzibuza ukuthi kambe kwini okuzakwenzakala kimi, ngonile ngiteni. Bona abanikazi bakho khonokho abakuboni, nxa bebhizike matsha laphana kusiba labantu abaningi enkundleni kumbe kusepapa Felix Mbenga, bacabanga ukuthi hayi uZulu uthabile okumangalisayo. UZulu kathabanga ngoba uyazi ukubana amandla esemasosheni namandla asuka aphambanise inkululeko kaZulu.
Njengomlweli wempi yenkululeko, ungathi uyathokoza ngesibanga ilizwe elikuso kathesi?
Ngabe ilizwe lethu yalikho lapho elikhona kathesi, lapho kulodubo oluningi, ngabe lawumbuzo nalumbuzo kulapho khona wena kathesi? Ilizwe elihle kumangalisayo, ilizwe lezinto zonke, ilizwe elilabantu abalobungcwethi obujulileyo, ilizwe elilenotho kodwa liswela ubukhokheli obunanza izifiso zabantu, liswela ubukhokheli obulozwelo obulothando labantu, abenyanya i-corruption, liswela abakhokheli abaziyo ukuthi basembusweni ngenxa yabantu hhayi ukudinga okwabo okuqondane labo. Ngiyadana ukuthi mina njengomunye walabo owayekhangelela ukuthi ilizwe lelinqase sililwele kuzakuba khona ubisi loluju, esikubonayo kathesi ludubo.
Lo ngumnumzana Paul Themba Nyathi owalwa kumbi yenkululeko ekuviyo leZipra, sixoxelaye ekwabulawayo. Okwamanje sengitetela imuva ngilitshiye ezandleni zikaGift Dube weStudio 7 esethulela eziphathelane lamasiko.
Senganamasiko
wenziwe manje
ngelo baba mkhulu babelobola.
Zulukani ndabani lethemba lokuthi liyaphila lapho likhona endaweni zonke-ke zomhlaba. Namhlanje sikhuluma ngodaba lokuthi nxa kubekwa abantwana abancane khona ngale-ke emathuneni, siyakwazi ukuthi izalukazi ziyacelwa ukuthi zingene egodini konapho zibeke umntwana zimvalelise. Sikhuluma ke ngomntwanyana, kambe nxa sezingenile izalukazi lezi zigeziswa njani? Uze ngihlaziye udaba lolu ngilobaba uDabani Khumalo, lo mama usakhile Liline uMadube. Madube, siyakwamukela kuhlela.
Ngiyakwamukela kiinyala, bamukela abalaleli, ngiyamukela lo baba uKhumalo.
Baba Khumalo, siyakwamukela kuhlela.
Ye baba Dube, siyabonga ukuthi usifake emoyeni.
Yes, kaze ngawe Madube, ngamafutshane sibili wenziwa njani nxa ukuthi izalukazi sezingele egodini khonapho nxa seziphumileke zigeziswa njani?
Ngikwazi kwami abantu abadala ikakhulu kungabhubha umntwana, kade ngumuntu osekhulile ongumama onguye ongena egodini amukele isidumbu aphumuze lo oyabethe wadlula. So kunjalo mase kuthe kokuphela kunesiko elenziwayo okuthiwayo kugezisa umuntu akade ebamba umsebenzi. Ngesiko lesi thina abantu abamnyama uyageziswa noma ngenkomo kumbe athengelwe ezinye izinto xa ungasho ukuthi labe lisenza ukuthi liyambhadala yikumbongo komgezisa, kodwa lezinto ungayenza kuthiwa kuba le mali okutho ukuthi imali ayisinto esiyaziyo esintwini ugezisa umuntu.
Baba Khumalo, ingamafutshane sibili, ubonani ukutshayele khonapho-ke uMadube utsho lawo umbono wakho khonapho?
Kuliqiniso okukhona kakhulu-ke ikhonokho ukuthi ukuvelwa-ke khona ngale umuntu bengena lapha egumeni kuyageziswa, ayageziswa, kodwa kakhulu-ke asetshenziswa izinto ezinjengabo umsuzwane, umlotha namanzana khonaphana ukwenzela ukuthi lanxa umntwana lethethwe ngumkhuhlane kungaze kwathelela abanye abantwana ukuthi nxa bekuya lapha umkhuhlane usisane bayagezisana-ke ngaleyo ndlela. Kodwa ukudlulela ukugezisa lokhu yilokhu ukuthi bayazanikwa okunye kwizipho okuncinyane nje kungaba yimali njengoba uMadube ethile kusiya kumbe kuzimputhana lezo eziyabe zikhona eziyabe ziseli zisenziwa lowo msebenzi.
Ye, siyamuzwa baba Khumalo. Madube kusayenziwa yini khonokho?
Zinto akusavamanga kwamanye amakhaya akusabambi isintu kho yenziwa sili bayakwenza abadala but kulezi nsuku sengibona umuntu nje hayi umntwana ngiwatshwa nje njengabantu abadala isisikhiwa isimanjemanje bese sethu sifona ngiwatsho esibili hayi kuyehlukane kube njana kungabi lokhu kuthiwa kulokugezisa umuntu af but emakhaya khaya lokhu besakwenza abadala abasabambi isintu lokhu isintu siyisintu singazintshawo ngoba phela sikhumbule ukuthi isizwe singelamasiko
kuzisahlekile. Baba Khumalo, nxa kungasayenziwa kulezi nsuku konke lokhu kambe kujoni?
Kungasho ukuchitheka kwesizwe noma sesiphithikene kangaka le mihlobohlobo abanye sebesenza lokhu okuthathwa bona babagcina abagcine zezifa okuthiwa ama-burial society noma lapha kuthiwe Queens and Kings noma lokhu kuthiwa Nyarazo yibo asebethatha abantu laba bayeba ngoba abantwana laba abancinyane bayeba ngoba kungela ngitsho noma ngubani noma umakhelwane apho ngokwenza babe besebezebika ukuthi hayi sesibabe sesimbekile lo mntwana kuba njalo nje yikhuba yezizwe lezizwane esisihlane lazo kakhulu lapha komthwakazi.
Singathi-ke Madube kuvuselelwa njani?
Kuvuselelwa kwangikhona kunzima ngoba insuku sesikizo kathesi basalutshwana basaphila ngesintu basalutshwana basalandela isiko. Ye, singabe singawuvuselela kodwa khonokho nje bethile bakhumala ama-funeral khonokho kuthiwa ama-funeral qale ukuthi umuntu ma egubi liba sebekhangelela ukuthi babone ukuthi benza njani sokujoyina ama-burial into ezifangalazonezo athi dala wawungela i-burial abadala babehlangana ukhishe izimpuphu ngemiganu lani uthobo lwamabele umuntu angcwatshwe manje kathesi sokuyizinto zezo ezikhulunywazo nezo-funeral. Kungaba nzima ukuthi sibuye lesikwe.
Ukuvuselela kuyilokhu ukuthi kufanele sibe sikhumbuzana ukuthi kade kuvele bekusenzelwani, kusenziwa njani, njalo kube kuqinisa njani isizwe. Lokhu bekuyinto ebiyisenza isizwe sibe lenhlonipho njalo sibe lophawu ngemisebenzi esiyenzayo nxa kwehle izinto ezinjalo.
Ye, siyamuzwa lapha-ke ubaba Khumalo. Ngithatheleli ithuba ukuthi ngimbonge kakhulu ubaba uThabani Khumalo, ingcweti kwezamasiko esintu. Ngithathe njalo leli thuba ukuthi ngibonge umama uSakhile Liline uMadube, laye ingcweti kwezamasiko esintu. Ngolivala esemoyeni ngenjabulo, ngumthembo sithembayo uKips Dube Lilale.
Siyabonga. Sesilitshiye ezandleni zikaMaikhove.
Yebo, 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 mtswaka komuhle, ikudibana kuhlelo lapho sakhulayo, ngingu-Mike Hobe. Namhla kuhlelo sixoxa lo ngisakhulayo, umnumzana Blessing Phiri. UPhiri ngihlangane laye ebulenjini bokuxhumana obe-Twitter, lapho ubebhala mayelana ngesenzo sakhe sokusiza abantu abakhubazekileyo, ikakhulukazi abasakhulayo. Ngibone kuqakathekile ngempela ukuthi siyinxuse kuhlelo lethu lapho sakhulayo, sizwe okuningi.
asambe siyoxoxa lo Phiri. Blessing, ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga.
Usungenile kuhlelo. Bengicela ukuthi usitshele okunengi mayelana ngesenzo sakho, uhlelo lwakho lokusebenzisa imali yakho ukuze usize abontanga abakhubazekileyo.
Ngapha ngkhaya eZimbabwe sibhekane nohlupho lwamagetsi. So lolu hlupho lungazathi uafekthe wonke umuntu, kodwa abakho abaningi abacabanga ngabantu abakhubazekileyo. So ngapho ngikucabanga ukuthi nxa kungi-affect-a kanje, ngoba asakwanisi ukuthi mbale kwesikolo ukwenza ama-assignment landani, ku-affect-a njani laba abakhubazekileyo. So ngabona ukuthi laba bantu abakhuluma nge-sign language ngabaseni lesi ukuthi be-communicate ngenxa yokuthi baye bengabonani. So singakhangela abantu laba almost ngelanga lonke bayesibethekinisa edolobheni. Singawukhangelisisa amagesi lawa ahambe ekuseni ilanga lingakaphumi eziyephenduka ngabo-10 ebusuku. So sokuthi abantu bamanyane bebhondi njengezimuli asisekho. So ngamsembona ukuthi ngingasizakala njani. Yibo lapho engabona i-adjeti ama-light bathi ngama-light acharjwayo nxaku lamagesi benabe sesebenza amagesi ihambile. Ngangisebile okuyimadlana nje ngathi ngangcono ngisize izimuli eziyi-10.
Kahle kahle kuyini okwayenza ukuthi ube lesifiso sokusiza abontanga lapho?
Abazali bami bobabili babekhubazekile and ngikhula ngakhula kusituation leyo ngizwisisa ukuthi ama-challenges really okwenzakalayo nxa uphila phakathi wabo kunjani. So vele kungazathi kusenhlizini yami.
Awungitshele-ke ngombono wakho, abantu abakhubazekileyo babhekane ngodubo olunjani elizweni?
Ngokubona kwami bahlangane le problem under-representation. Singavele sikhangele even on national dialogue ababizwa ukuthi labo befake umbono wabo. So singathi ilizwe likhohlwa ngabo.
Uhlelo lwakho-ke ubona ngani luzabasiza okungakanani?
Nxa singawukhangelisisa bekungazathi akusela isikhathi sokuthi izimuli zikhulume zizonke then zihlangene ebusuku. So izimuli lezi zingaba nama-light lawo baye sebekwanisa ukuthi benze i-sign language be-communicate bona in-house. Ngokubona kwami kungazathi kuyabanceda kuqede uduku lonke, but then for now ngokubona kwami kungazathi kuyabanceda ukuthi benelise ukuthi bekhulume be-communicate izimu i-sign language.
Njengoba wena ungomuntu ongisakhulayo ongelamsebenzi wokuhlawula imali eningi, ukhangela ukuthi uzasiza bonke laba bantu na? Njalo ukhangela ukuthi uzathola usizo na?
Isifiso sami kwakuyikuthi kuba labanye abaningi abathatha uhlelo lolu beliwenze kuma-communities abo. Sincedise singazathi sibaningi, njalo ingazathi ngiya-invite-a abamabhizinisi ukuthi besincedise kumbeni bejoyine i-movement.
Bengicela ukuthi ugqibe uhlelo utshele uze ukuthi bangakuthinta kanjani.
Bengangithinta inumber zami zithi 0775256880.
Hayi, siyakuzwa futhi Blessing. Ngiyabonga ngokungena kuhlelo lwethu labasakhulayo.
Hayi, ngiyabonga.
Isikhathi du silugqiba lapho uhlelo lwabatsha. Abafisa ukuxoxa lami ngikhona ku-Twitter njalo ku-Instagram @BigMike3 BigMyke3 iyona username yami. Lingakhohlwi phela ukusidibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection, lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba eziphathelane nabatsha elizweni. Uhlelo luqala ngo-8 bese lugqiba ngo-9 PM. Kwanelo kwalamhla olevalisayo ngenjabulo, igama lami nguMike Hobe. Mthwakazi omuhle, Zimbabwe omuhle. Bye-bye.
Siyabonga Mike. Ziyalandela isiphathelane lokholo lwesiKristu.
Sukuma Zoku isikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silo mfundisi usenisifanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabingelela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa ngiyakholwa libe leviki enhle
usiphatheleni namhlanje
ngizafuna ukuthi sikhangele namhla umbhalo okukhulumisana lokuthi kathi vele wena uNkulunkulu akudalelana ngibala kuJeremiah chapter 1 verse ka 5 ithi yona ngaqalisa kuverse ka 4 ithi yona ilizwi lenkosi lafika kimi lisithi ngingakakubumbi esiswini ngakwazi ungakazalwa ngakwahlukaniswa ngakubeka waba ngumprofethi ezizweni kuthi ukuthi lapha nxa sikhangela wonke umuntu odalwa nguNkulunkulu udalwa elenjongo uNkulunkulu amdalele yona injongo yakho ayiqalisi usuzelwe ngoba lapha nxa sibala kuJeremiah simbone sithi ngingakakubumbi esiswini ngakwazi kuthi ukuthi kumele sonke sazi ukuthi ungabe lobungubani kumbe ungabe ungaphi uNkulunkulu uyakwazi uNkulunkulu kakwazi ngoba umenzele olunye ulutho uNkulunkulu kakwazi ngoba wenza izinto eziningi kodwa uNkulunkulu ukwazi vele ungazalwa ungenzi lutho kuthi ukuthi lothando lukaNkulunkulu oluza kuwe lo musa kaNkulunkulu oza kuwe wabuya kuwe uvele ungazalwa kuthi ukuthi wonke umuntu edala lapha uNkulunkulu wabekwa phakathi kwakhe izinto ezimenza ukuthi aphutshise injongo leyo uNkulunkulu amdalela yona into eqhakathekileyo okumele sonke siyenze ukuthi sizibuze ukuthi kathi vele mina uNkulunkulu wayenzani ngami uNkulunkulu wafakani kimi uNkulunkulu wandalelani kuyini engikwanisa ukukwenza ngcono abane ngabalandelela lumdlalo wegolf siyamazi ukuthi singakhuluma ngathi golf sonke siyazi ukuthi kulo Tiger Woods abalapha eZimbabwe kumbe ngakhuluma ngithi ibhola siyacabanga uPeter Ndlovu kuthi ukuthi ungalandzela ukuthi umuntu lo wayevele bekwe nguNkulunkulu embekele ukuthi enze olunye ulutho abaningi bethu kumele sibuyele ngemuva sithi kuyini vele ngikwanisa ukukwenza ukwedlula zonke ezinye izinto abaningi siyamazi owayelwela ilungelo loluntu uMartin Luther King Jr. weMelika ungakhangela indlela uNkulunkulu ambeka ngesikhathi sokuthi abantu abamnyama babengcindezelwa kwaba yisikhathi la uNkulunkulu amvusa khona singakhangela uJoshua Nkomo siyananzelela ukuthi uNkulunkulu wamvusa ngesikhathi kumele kulele ilungelo loluntu lwabantu abamnyama lapha eZimbabwe kuthi ukuthi ubizo lwakho lulesikhathi okumele luvumbulule ngalo uJoshua Nkomo ngabe wazalwa kathesi wayengasoze akwanise ukuthi ayenze injongo uNkulunkulu amdalela yona kwakumele ukuthi azalwe ngasona siyana isikhathi abantu abamnyama bencindezelwa ngamakhiwa ukwenzela ukuthi ubizo lwakhe luphume lube mgceke ekwanise ukuphutshisa lokhu uNkulunkulu amthumele khona manje wena ozelwe ngalesi sikhathi eZimbabwe injongo yakho kuyini isizwe sonke seZimbabwe simile simelele wena ukuthi ufeze injongo yakho uNkulunkulu akulethela yona lapha emhlabeni bakhona abantu asebekwazi injongo yabo namhlanje isikhuthazo sami ukuthi kumele ukuthi ufeze injongo kaNkulunkulu uze uyayicinisa laba bangaqalisi dinga ukuthi uNkulunkulu akudalelana laba asebekwazi iphutshise leyo njongo uNkulunkulu akubizele yona
akuyiphethe mfundisi
Baba siyathandaza sithandazela wonke umlaleli ukuba afeze injongo yakhe ombizele yona empilweni sithandazela lalabo abale sigoqo labale zinto ezivamisayo ukuthi baphutshise into leyo babizele yona egama lika Jesu basize sithandazela wonke ongezwa kuhle ogulayo uthinte uNkulunkulu aphiliswe ngegama lika Jesu amen
Siyabonga Oliver lelisayo ke ngusithandekile mhlanga likhumbuleke ukuthi iqembu le Highlanders linqobele Black Rhinos 1-0 lilale
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.